Hayi, into eZimbabwe vele isihlupha isadiki yonke. Okwenziwe ngabantu ngama-MP ethu ePhalamende was the right focus, ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulale abantu who are not armed. So amalungelo ethu ePhalamende did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakuphanya vele bekungamelanga angene ePhalamende. Lokufa okwenza khona uTshayende Bimasaya umfundisi eMabvuku ngendaba zona lezi eze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa, le-election ya-August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebe le two-thirds majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye oseseba yinkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-CCC in their own means, so sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amacebo ayo ikuthi iZimbabwe ibe yi-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama-MP ethu today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezanu bona bathi kulungile ukuthi lixotshwe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso or ukutshela abantu babo ukuthi ba-wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama-disappearances, ama-accident, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama-liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things. But ukuthi ubabuze ukuthi hayi lina libe ngaphi, they will never tell you, ngoba labo bayasaba for their life, ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabozandla ezibomvu. So khonapho hayi they cannot do anything but sing to their master a song.
Yebo, lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume ePhalamenti yini kumbe liqhubeke likhona, kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje.
Kule nkulumo oze kuthi ama-MP ethu wonke ayenze ithiwa yi-total withdrawal from ama parliament situations lama council wonke jikelele eZimbabwe, but ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakhulunywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi, ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bayikhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma ngoba ama-citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.